Owethulele izithembiso ngumsekeli kaNobhala Jikelele umnumzana Samukele Hadebe. Umnumzana Hadebe uthe ukuqakathekileyo ngogwalo lolu ikuguqula impilo zabantu njalo lokhu kuzahlezeka kungavuselelwa ezomnotho.
Umqathilo ngemanifesto le ebilotshwa lamhla ukuvuselela umnotho ukuze inguquko yempilo zabantu yenzakale. Yikho sibize sathi best 15 economy for supporting transformation, ukuvuselela umnotho ukuze inguquko yempilo zabantu iphumelele. Siqakathekisa kakhulu ukuthola imisebenzi elohlonzi ezabisela abantu empilweni ezazivele ziyizwa ukuthi imuli ngemuli ithole. Kunjalo-ke sithe lokho kungenzakala njani? Sithe kungenzakala-ke ngokuvuselela-ke ezomnotho. Sikhangele kakhulu kwezentshiwayo, sikhangele ngezokulima, sikhangele ngezamafektari kwesithe senza i-reindustrialization.
Uthe nxa sokuvuselelwe ezomnotho ibandla leli lizalungisisa ukuthi ezemfundo zithuthukiswe labantu abasemajele bathole amathuba okuvota.
Kakhulu sivele sithi inotho le ngxayisivuka besekusenziwanga bese sikhangela-ke impilo kahle ikazulu esithi social services. Saqakathekisa kakhulu kwezempilakahle ngoba kulapho okuselela khona abantu abaningi bagula kanti-ke abathole ukuncedwa ikakhulu bona omama abayibo abatshaya imikhuhlane njengesibeletho, imikhuhlane yekhensa yamavele landlani besula nje ukuthola nje esingathi screening. So sikhangelele kakhulu ukuthi iklinika kube leklinika ngiklinika ngeward ngoba kulapho abantu abahlezi khona, kodwa kube le ndlela yokuthi umuntu uyathola umtholampilo. Okwesibili, saqakathekisa ezemfundo. Abantwana okokuqala bahamba imango emide besiya ezikolo kakhulu ama-primary, kanti-ke kuloku esiyela lezikolo kungenziwa cebo bani-ke ukuthi kwesifiswe lokhu ngoba zimali zezimuli ngemali yelizwe.
Abasakhulayo bamukele ngenjabulo isithembiso sokuthi bazathola imali yokuzithuthukisa njengoba iningi labo lingasebenzi. Omunye wabasakhulayo umnumzana Alfred Zirutwi uthi umbiko lo umnike ithemba.
Engikuthakazeleleyo lapha kumanifesto leyo ngibone ukuthi ama-youth ontanga bazathola ama-grants and kuyinto eqakathekileyo ukuthi bethole imali yokuthi bancedise ezifundweni zabo besiya phambili. And okwesibili engikuthakazeleyo ukuthi ontanga bazaphiwa imali ukuthi beziqalisele imisebenzi yezandla, imisebenzi yezandla ama-projects. So kuqakathekile njengoba sibona ontanga abalamsebenzi abalani, imali le izabuya incedise konke lokho ukuthi ithuthukise ontanga. Njalo kuyangithabisa kakhulu.
Ukansila Shila Musonda uthi ujabulele ukwethula kwezithembiso lezi ngoba sekuzakwenza bathole amandla okuqhuba imisebenzi yabo lula njengabokansila.
Ngibukele kakhulu nokuyithakazelela ngokuthi imanifesto le ihambe ngendlela, sihambe ngeconstitution, sivelela ku-early congress esayenzayo. Sesimele sibe nemanifesto, manifesto sesinayo, sesiyithakazelele, sesiyemukele. Leyo kansila ngiyayemukela because ama-ofisi amaningi abeseHararene. So i-devolution of power ngiyayemukela njengokansila ngokuthi lapha imali ebezisebenziwa lapha zisuka ziyeHarare, zimele imali zisebenze lapha, ama-ofisi abelapha. Ngokuthi umuntu uzasuka lapha efuna i-passport, so kumele ayimelela ivelele eHarare. So sifuna i-devolution of power ibe lapha njengokansila.
Unkosikazi Thamani Moyo uthi ugwalo lolu lubavumela ukuthi njengabesifazane bathole amathuba alingana labesilisa kwezobukhokheli.
Thina njengabomama bakoBulawayo labomama bonke nje abeZimbabwe yonke, imanifesto yethu ebilontshwa namhlanje siyijabulele ngoba ikhuluma langamalungelo abomama ukuthi kumele kube le-50-50, kungakhethwa mhlobo ukuthi kumbe ungomama angeke wabusa. So lathi siyathaba ukuthi njengabomama imanifesto yethu iyasivumela ukuthi any sikhundla esifuna ukusikhontesta sizazikhontesta.
Okunye okuthenjiswe libandla leMDCT yikuvuselela ukusebenza kwezitimela, ukuvuselela lokuqondisa ezokwenjiwa kwegolide lokunye, intuthuko emaphandleni, ukuthi uZulu ofuna izindlu enelise ukuzithola kanye lenhlelo zokuvikela ingozi emgwaqweni. Unkosazana Khuphe uthe kufanele uZulu avotele ibandla lakhe leMDCT ukuze zonke izithembiso ezikulolu gwalo zifezeke njalo impilo yabantu iguquke.
This manifesto launch is a part of our broader election campaign called Game On or Go campaign as a party going through transformation and deepening.
Ukuvotela ibandla leMDC ukuvotela inguquko lokuthola impilo engcono. Imanifesto launch le iyingxenye yomkhankaso wethu obanzi obizwa kuthiwa yi-Game On. Njengebandla elisaguquka elihlonipha isisekelo salo, sinanzelele ukuthi kulobunzima phambili, ikakhulu lokho esingakuqedanga ukukwenza ngokhetho luka-2013.
Uphawu lwebandla leMDC lalo lutshintshiwe ngoba soluyisandla esivuliweyo kulomntwana phakathi kwempama kuthi iminwe yonke iqondile. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.